isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ndijona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 31 Mbimbitho 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokubhubhe abantu abangamajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika.
Namhla sisukela ngo-9 yekuseni i-Whole Easter kuyatshengisa ukuthi kufike abantu abangu-21. Last year kufike abantu abangu-7, so ama-accident ayaqhela.
Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazavotela bani kukhetho oluzayo.
Mina ngingabi ready ukuvota ngoba ngingakwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani.
Kunabantu abaningi okumangalisayo abagola amacimbi esabelweni seMatoren South.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa esireti kuyamangalisa inumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amapolisa athi sokubhubhe abantu abafika amajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lepasika. Umsekeli wesikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi uthi ezinye ingozi lezi zenziwa ngabantu abanatha utshwala okumangalisayo. Abantu kwele Zimbabwe abaningi balezihlobo labangani ngesikhathi sepasika. Ayisizwe uNyathi exoxa ngengozi emgoqweni.
Namhla sisukela ngo-9 yekuseni. I-Whole Easter kuyatshengisa ukuthi kufike abantu abangu-21. Last year kufike abantu abangu-7. So ama-accident ayaqhela and abatshayele kukhanya i-driving conduct kayimanga kuhle. Abantu abafileyo izolo kufike abantu abangu-10. Umunye utshaye we-empire, utshayele wemota wahle wabaleka. Inye accident umtshayeli uyenze u-overtaker wahle watshayelela ebridgini, abantu ababili bahle bafa. Then umunye e-waterfalls duzane lezinto shopping center uphume emgqaqweni watshaya ipedestrian, imota yahle yabhewuka wapha abantu abangu-2 including upedestrian, kusho ukuthi kufa abantu abangu-3. So singananzela ama-accident kuyatshengisa ukuthi abatshayeli kumele vele batshayele ngonanzelelo. Akumelanga bahambe lesiqhubo esiningi, akumelanga ba-overtake lapho okumelanga ba-overtake, njalo kumele ba-respecte ama-pedestrians nabanye abahamba emgqaqweni.
Singathi ngenxa sokukhangela kwenziwa kuyini ukuthi kube le ngozi ezinje, ngabantu abanathayo kumbe kuhamba njani?
Abanye bayanatha vele, abanye singathi thina ngesikhiwa i-over excitement, then abanye singathi i-reckless driving, ukuthi na umuntu ehamba laphana kasela embeko uyabe esithi hayi imota ngeyami, ngiyatshayela lokho engifunayo, but ukutshayela lokho okufunayo uyakubulala abanye phela.
Lo ngu-Superintendent Chief Superintendent Paul Nyathi, umsekeli wesikhulumeli samapolisa obekhuluma le Studio 7 eseHarare. Odokotela abasothuthukayo abakhala umsebenzi ekuqaliseni kukambimbido sebebuyele emsebenzini. Isikhulumeli sabo uDokotela Mxolisi Ngwenya uthi sebevumelene leziphathamandla zikahulumende kanye le-Health Service Board ukuthi kukhuphulwe imali yabo yokubizwa emsebenzini nxa bengakhaya e-call allowance. Umbiko osanda kwethulwa yi-Health Service Board uthi ngempela sebevumelane labodokotela laba ukuthi kulungiswe okunye okubahluphayo. Ungwenya uthi bayathokoza ngokusokwenziwe nguhulumende.
Ngemva kokungenela komongameli welizwe uComrade Idim Nangagwa, osokwenzakele ukuthi i-SS board labodokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana ezinikwa odokotela ku-on call kusuka kunani ebeliyi-$16 yehola isiya ku-$17.16 yehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela kukhona imizele esisenzelweni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazimanga kuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yena leyo ekhona hhayi-ke ngabe besinikile sisebenzele ilizwe ngoba izigulane sezithelenile.
Singathi kutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini aqalise namuhla sisithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa kodwa kuyafika umhlaka-2 April bonke bebesebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela namhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezefaringathwa yarosital sezivulile.
Lo ngudokotela Mxolisi Ngwenya omele amadokotela abegalala umsebenzi obekhuluma le-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazovotela bani loba nje sokusele inyanga phose ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Zimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 yenze uphenyo namhla lapho exoxe khona lo Zulu idingisisa ukuthi abantu bazavotela bani kukhetho oluzayo ikakhulu lokudinga umongameli omutsha. Uphenyo lolu luveze ukuthi abantu kabakakhethi umuntu abazamvotela loba nje kulabanye abathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye wabaxoxe le-Studio 7 unkosikazi Duduzile Zondo uthi kakalungeli ukuvota ngenxa yokuthi akalalwazi lokuthi abantu abazavotelwa ngoba bani. Uthi uMnangagwa uyamsola ngoba wathembisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka engena esikhundleni sikamongameli kodwa lokhe kungela nguquko elizweni.
Mina ngabe ready ukuvota ngoba ngikwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani. Ha, uMnangagwa simsola ukuthi wathengela wathi kuzaba lotshintsho kodwa utshintsho lwangikhona sikaluboni.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Ndumiso Ncube uthi kakwazi ukuthi uzavotela bani. Uthi abantu abakhankasayo baningi kakhulu njalo izithembiso zabo azicaci kahle.
Abantu abafuna ukuvotelwa baningi kakhulu ukuthi mina ngazi ukuthi ngizavotela ubani njalo le nto azenzela zona izithembiso zabo bazazilibeka yini kahle kahle izithembiso zabo. Hayi, angikwazi khona lapho yikho ngingakabi kwazi ukuthi ngizavotela u.
UMnumzana Sipho Masina yena uthi usekela ibandla leZANU-PF njalo uzavotela uMnangagwa ngoba ubona kungcono ukuthi akhokhelwe ngumuntu amaziyo kulokudinga umuntu ozaqala phansi ukona.
Ndisengizimisele ngisokumvuzela ukuvota ngivotela uMnangagwa. Mnangagwa ngoba ngwezani uyenza mvotela uMnangagwa pamberina iDi pamberine Zanu.
Omunye njalo osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Rebecca Nyoni uthi uzavotela uMnangagwa ngoba usebona utshintsho njalo amakhampani amaningi asevuliwe. Uthi uMnangagwa ngumuntu otshengisa ukukhula.
Sina sikhetha vele umama uMnankagwa ngoba siyambona ukuthi uMachiwa uyakwanisa ukudlelana namanye amazwe lokukhulumisana nabanye. Siyabona ukuthi kunama-changes amaningi, ama-companies amaningi sevuliwe. So siyabona ukuthi singamvotela sibili. Hayi, izinto zonke ziyatshintsha elizweni lethu, liyabuyela back to normal.
Laloba uZulu etshengisa ukuthi kakaboni kahle ngokhetho oluzayo. Abahlaziya ezombusazwe bathi ubuningi bamabandla ezombusazwe kuphambanisa abantu. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Thomas Sithole uthi abantu abaningi bathathwa ludumo lokuthi ngubani olembali eyaziwa kakhulu, kodwa kabalandeli ukuthi uThembisani uZulu weZimbabwe.
Uma sesikhangela nje ukujalo okwenzakala esikhathini esiningi ikakhulu kulele leZimbabwe ukuthi abantu bazokhetha bekhangele iface, hatshi ukuthi ibandla lelo lona lizanikani abalandeli balo.
Ukhetho lwalonyaka ngolokuqala ukuthi lungabi lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lowayemphikisa uMui uMorgan Tsvangirai, njalo lokhu sekwenze ukuthi amabandla ezanu kanye lele MDC adabuke phakathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke bathabile Masuku khona ngapha ke kobulawayo. Kudaba olufanayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana uzaphuma lamuhla esihlalweni anikeze intambo zombuso umsekelo wakhe ngemva kweminyaka engamajumi ebusa. Izizalwane zeZimbabwe zithi kuyancomeka okwenzakala kwele Botswana. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UKhama ukhangelelwe ukuthi uzanikeza intambo zombuso umkhwetsi Eric Masisi ozagcotshwa kusasa ukuba ngumongameli wakwele Botswana. Ukusuka kukaKhama esikhundleni lesi kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe leBotswana. UKhama wangena esikhundleni lesi ngomnyaka ka-2008. Izizalwane zeZimbabwe ehlala kwele Botswana zithi kuyabukeka ukuthi intambo zombuso zikhutshelwa kungelakulwisana njengalokho okujayele ukwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Omunye wabancoma okwenzakala kwele Botswana ngumnumzana Dumisane Ncube wathi lokhu yisibonelo esihle ikakhulu emazweni anjengeZimbabwe.
Izwe leBotswana sibona i-democracy because the seamless transfer of power, hatshi sibona eZimbabwe ukuthi kuze kube le-removal of the president kumele kulethwe i-army.
Umnumzana Nkazimulo Dube laye uthi okwenzakala kwele Botswana akujwayelekanga kuzwekazi le-Afrika. Isisekelo sombuso welizwe leBotswana sibukeka sobala ukuthi umongameli kumele achiye isikhundla lesi ngemva kweminyaka elithumi.
Esikubona kusenzakala eBotswana kuyinto enhle kakhulu, ukuthi umongameli uKhama asuke esihlalweni ayekele uMasisi ukuthi athole isikhathi sokuthi azilungiselele i-election le ya next year. Akusonto ejayelekileyo kakhulu lapha e-Afrika.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana kuza ngesikhathi kube le nguquko kuborhulumente kwele South Africa kanye leZimbabwe ngomhlolanja lonyaka langolwenzi nyakenye. Emazweni la omongameli baphume bethwalise nzima abasekeli bamabandla abo abusayo. Kwele Zimbabwe ibutho lincedise ukususa esikhundleni wangumongameli umnumzana Robert Mugabe. Intatheli zindaba yephephandaba leStandard umnumzana Ngqobani Ndlovu uthi ziningi izifundo ezingaphuma kusanda kwenzakala kumhlubo lwangezansi kwezekazi le-Afrika.
Kuqakathekile ukuthi ngenjalo ifunto ejabulisayo ukuthi sibe e-Afrika ubona three president amazwe ayi-three kutshintshwa i-leadership.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana akudingi khetho ngoba uMasisi uyabebambile kuze kufike ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa awukhangelelwanga ukuthi kuzaba lontshintsho njengoba uMasisi ekhangelelwe ukuthi uzaqhubeka engumongameli weBotswana kusiya phambili. AbeZimbabwe bakhangele ukuthi kambe uMasisi ubaphatheleni ngemva kokuthi uKhama atshengise ukuthakazelela okwenzakala eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHowron kwele Botswana.
Abantu abaningi okumangalisayo sebegcwele emapulazini eGwanda esabelweni seMathabeni South lapho bagola khona amacimbi. Abantu laba bahlala lapho okungelazambuzi khona lamanzi ahlambulukileyo okungenza ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabantu abaningi kakhulu ekhona embona abahlala ezindlini ezingatholutho egangeni lapho sebegola khona la macimbi ahambe emgwaqweni onjengalo osuka koBulawayo usiya eGoli. amaqembu atholakala njalo endaweni ezibalisa iChinden, iSandawana Chenof, West Nicholson, lezinye izimbalwa lapho kulabantu abavele eMberengwa, Jeresi, Bedbridge, leMaswingo. Endaweni edipho eColenbon kulabantu abangafika phose enkulungwane abagola amacimbi. Omunye wabagola amacimbi nguNkosazana Maria Jakaraska osuka eMenezi othe uhambe umangonke lo ukuze gola amacimbi ukwenzela ukuphandela umndeni wakhe impilo.
Kaya kuzibata madura kunu tenge sifika kupanise ukurarama
lapha sizobamba amacembu ukuze siziphilise. Xa sesibuyela khonale siyawathengisa nge-$35 kumbe nge-$40 kusiya ngokuthi umahla ongakanani.
Ukhathazwe kuswelakala kwezambuzi esidi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wesihudo kuleyo ndawo. UNkosazana Siphathisiwe Ndlovu osuke eShangani uthi layo kugola amacembu ukwenzela ukubhadalela abantwana imali yemfundo. Omangaliswe ukuthi kulabantu abalutshwane abadabuka ezabelweni zeMathabeleland abagola amacimbi.
Thina basesindebeleni sibona abantu ukuhamba sifudula sidolwa ukuthi kasihambe phela ngale lawo ngangakotholanga ukudonsileyo lawe kuba nzima la uthiwe siya kuleyo ndawo.
Umnumzana Dennis Dube oyisakhamuzi kogodlwayo eFlabuzi osale minyaka eminingi egola amacimbi e-D4 uthi kakaza abona abantu abaningi kangaka beze kugola amacimbi.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa esirefi kuyamangalisa inqumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year. Ulo nyaka abantu esilabo lapha bedlula inkulungwane lenkulungwane.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnikazi wepulazi le-D4 umnumzana Siphanjani Moyo othi abantu abaningi abazegola amacimbi bavela eMpumalanga.
Isituation esibhekane layo kula macimbi akhona singathi irashi yamacimbi le engikhuluma ngayo kakhulu, njalo abantu basuke endaweni eziningi bezogola amacimbi. Engikunanzelela ukuthi abantu abaningi basuke endaweni zesishonelo, yibe silabo abaningi kakhulu abagula la. So babuya becela kuzima ukuthi bayalele, ngokwazi ubayalele bayangena vele ungakwazi ukufika khona. So ngonngono khona kuncane baza kutshela khona la usale ubone ungakwenzi lokuthi bangene fike bethathe mahhala besihambile.
Uthi imikhuhlane ilapho ukamunga kule ndawo ngoba kula izambuzi lamanzi ahlanzekileyo lapho abantu abagola khona amacimbi bebaningi.
Kodwa-ke sibhekana lokuthi nxa besuka bebaningi kangaka asinawo amathoyilethi njengoba sisemapulazini njakula mathoyilethi angasingathi angakho mathetha konke la abantu abala. Ufika ukuthi sibhekane lento eziningi kakhulu ezikhalayo le mkhuhlane la manzi okubanika ukuthi konke abantu abawathola kodwa amacimbi ayabekhona sigcine sesiriska nje.
Abanye abakulindawo ngabathengisa okudliwayo badintisa impahla abalayo ngamacimbi. Iningi labantu liyathoka izindlu okungatsho lutho eceleni komgwaqo lapho abalala khona labantwana abancane. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 e-D4 eColenbon.
Yabonga kakhulu ke Albert Ncube khonapho ke eGwanda. Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe isizo siphuma ngabhasi se-Washington DC. Ake sizwe ke ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwaka zomuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Cassius Jesus Simanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sixoxa ke ngekhefu lePasika. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba.
Ye mnumzana, iPasika ye ungasitshela ukuthi ikhefu leli izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha eSouth Africa zibonakala zisenzani?
Abantu abaningi nje abaZimbabwe zesola labakhona beSouth Africa ngoba bahlala ndawonye icommunity one babonakala iningi yangikhona balo ukujabula, abanye bazenzela amaphathi ezindlini, kodwa abanye iningi yalabo abangathandi into zingathi ngezokugidagida bakhanya besenza inkonzweni basebajeje khona manje bethakazelela ilanga leli lapho according kuma-Christians esikholwa kukona ukuthi ilanga uNkulunkulu uJesu Kristu afa ngalo. So abantu abaningi basezinkonzweni, lami ngomunye wakhona osezinkonzweni khona manje. kumakanye.
Siyasibone amanye amakhefu alobukholo wesiKristu phakathi afana Christmas. Abantu besenza konke okwenzakalayo ukugida, ukumnandi lokunye okunjalo, kodwa kungela kukhonza. Ubona njani nxa ukhangela uqathanisa lekhefu lePasika lena?
Ikhefu lePasika lona ngathi liza ebunzimeni ngoba abantu bayasinda kuqala umnyaka njengoba thi sikuqeda uMashi. Abantu basinda kuqala umnyaka into ezifuna izimali njalo eziningi, abantu abakatholi isingathi i-breathing space ku-finance lapha. So into eziningi basazama ukuthi babophe bangathi hayi injabulo bayisemuva. Bafuna ukubhadala ama-school fees, bafuna ukubhadala amarenti, lento esinjalonjalo umnyaka uqala kunje. Kuthiyele ngoba ngo-December abantu abane babethole la mabhonasi, bethole nokunye okunjalo, basebenza unyaka onke basiva kokuthi evuliwe. Bayagida abantu abaningi kakhulu ngokuthi ngokuphela komnyaka. Kodwa hayi iPasika ikhala ngathi i-decent, kulokuthula kakhulu kukhona. Njengoba nje abantu behamba ngokuningi, kodwa kulokuthula ukukhompela lokwi-Christmas. Akukho kanti abantu bayagida ilanga livele phuma, hayi indawo nje ezimbalwa, kodwa eningi akhona hayi kulokuthula ngesiPasika kathanisa le-Christmas.
Manje bona abaya ekhaya ke ukuya hlangana lezihlobo labangane bagcwele yini njengalokho esasikubone ngesikhathi sekhefu leChristmas?
Ye abantu bahambile kodwa ke into esika iphambanisa abantu isikhathi ngoba amalanga ePasika njengoba kunje 4 days abantu bavale izolo abanye bahamba khona athi izolo abanye bahambe lamuhla. Abanye bagcine bekhansila ngoba bekhangela ukuthi ngomvulo umuntu kumele abuye and bayezafika ebhodi umuntu ngomvulo akasoza kukhulosa semdima ikakhuluma ngabe efikelethi ngolwesibili kumele basemsenzini. So amalanga abalawo bale 2 days ezi-free i-Saturday le-Sunday, i-Friday i-traveling day, i-Monday i-traveling day. So abaningi abakhetha ukuthi bazihlalele bathumele impahla bazihlalele kukanti ikhisimusiyo kunamalanga amaningi abanye ngama-2 weeks abanye ngama-3 weeks esekhaya. Abantu abaningi bathumela izimpahla kodwa hayi nakhona bahambile njengoba sizebhotele abantu abaningi kakhulu.
Ubona abangayiyo ecaweni bachitha njani isikhathi balinanze njani ilanga lekhefu lePasika lena?
Abanye bayendaweni nje zokujabula bephuza utshwala bayandalibanjalo kuma-social soccer besiyadala ibhola lokubhekana into ezininginingi nje. Kuningi ngaba kwenzayo abantu abanye ngesikhathi kuhle ama-clubs amanye athile kumbe ngamaphini ama-jerry society into ezinjani lezo bayahlangana bekhuluma ngalokho abakhuluma ngakho. Kodwa iningi abantu ama-Christians basema-church khona manje la kusasa la kusafika isonto la ngemande. Kodwa laba abangangeni i-church hhayi abaningi bakhona basendaweni nje ama-social activities abawenzayo abajabulisa nje bawuthinyama baphuza utshwala kanjalo.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa uZulu.
Hayi ngiyabonga abalaleli kube le Pasika enhle siziphathe endleleni.
Hayi lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaka.
Sabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke siyakwazi ukuyakhulisa ke ikhefu. Sike siye kumamhlanga ke usithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnangagwa ngodaba lwegugurawundi lobunye.
Ya ngathi bahlukumezeka kakhulu ngoba as I say ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngempela ukuthi i-violence yabantu baseMpumalanga isaqhubeka ngoba ungathi khangela indlela esaphatha ngayo singomama ngesikhathi segugurawundi. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo. Abantu jikelele bakhala ngayo i-system yeGankane ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ngathi amashona abahlukumezayo kabafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona ngabantu vele abalo umoya omubi ngoba ungase kuthathe umuntu ofragile njengomuntu esifazana into yokuqala umthaya mina ngendlela efana leyabo baba kufanele babe lozwelo phela lomuntu ongumama besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay umama lo sesimlimazile simhlukumezile usengene phela esikhathini why not okay bathumela abantu abanjengabomama ukuthi bamnakekele nje just that part
abesifazana abesindebeleni kumbe abakomthwakazi behluke njani kulabo esifazana elizweni jikelele esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo
isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu abantu basempumalanga abantu bangekho ngapha komthwakazi bona bathole inkululeko yabo ngo-1980 kwabahambela kahle esikoleni emabhizinisini ama opportunities nje wonke they want to abona so thina lapha komthakazi islavery lesi esiphakathi kwaso ubugcili lobo esiphakathi kwabo into esisuka layo khatshana khangela even right from the chain of colonialism so silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu njalo ke sendlalele lathi ngathini abangakubiza njenge-red carpet we really are fighting for that we are creative people umthakazi vele wona muhle kakhulu so into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile ngoba nanku uma uthatha ukubheka abantu abafana nabonangakwa i-crocodile tears but we've given them isikhathi eside kakhulu ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke uGrace laye uthe ephakathi kombuso azange vele wasinakekela umjiro khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama azange vele laye binome engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka eduze lakho asicabange nje langama-projects amancane nje
lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-addressa ama-crowds njalo bayalilalela yini
eqiniseni lonke besingakaphiwa nje i-chance kangako kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu okuhle kuthi u-vice president wethu umuntu wesimama u-Crazy Angulule through her ama-crowds here and there uke wa-addressa kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi kufuze kube imanje as long as kungela umama abambonayo eba-addressa akulula ukuthi bengangena emzabalazeni ngokukhululekileyo umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani omunye umama mede phambi kwabo laphana ukhuluma isithini ngibona sengathi yiyo nje into
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungi umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga ube le mpela viki enhle kakhulu lapho ke uKelvin singalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje nansi indaba kebede zikhokhela sokubhubhiya abantu abangamathumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lephasika odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo abantu abaningi akumangalisayo bagula amacimbi esabelweni semathebeni south silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngokhiphi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.